Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ela kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Thabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
So we are questioning basuki babanjwa kodwa kasho ukuthi babanjwa ngamandla. Le number le ikhunyayo isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya ezibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha zoludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa kakuhle kamnandi nokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Beqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Thabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Thabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutho ukuthi vele abakuzamayo khona kuza babekufayela ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uThabangu, but isikhathi sonke sibebendawonye. Ungakhanelisisa kahle angazi ukuthi kumbe ama-lawyers awasebenzisayo iwaphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitshonisa wes iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-coach ilahle ithi simabili kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loThabangu bebhetsha loThabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani alokuphiliza kakhulu into enzawo ezingazenzayo, ngoba lokhu abakwenza nje kuthi zambusha idlovu ngempama.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uThabangu esiba ngumkhokheli welinye icele lebandla le-TCC?
Ungaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezinzuzo ethize njengomonzora, but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume kumbe liphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe enguye ozithatha zalezi mali zephathi. So mna mbona kuthiwa isiyena uThabangu akwenza into ayayifuze ziwe ngama-elders abadala bephathi, wayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uThabangu omunye wabo uhamba labo ngasolosisibonile imifanekiso loThamisa asomuntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi. UThabangu usukube njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayenza ngayo. Kufuze uboniswane ukhulunyiswane njengathi siyayizwa kangunguzwa nje ukuthi uThabangu bake bamcatha babangani basondela kuye. UThabangu amengele i-TDP yena akubuyikelwe kuma-structures e-MDC Alliance, kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebikho akufuna kodwa ukuthi angaphakama
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Chabangu sike sabona isibalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
Umnumzana Mzacangulube uhlaziya izombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana kulakwashe Munsaka
ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba la kubona ukubana amabandla wonke asiriya sikakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama vice president wonke ayigijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe CCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-CCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-CCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lohlelo yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu lweZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazala nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona ku-ground bancenga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa
ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe
ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye labo ababe campaigna ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo abe CCC isikhathi esiningi babe khuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe ngakho ke abantu begijima bethi hayi ungcono sihambe khona ku Triple C njoba umongameli wabo uyanqoba kodwa akakathesi sokumgceke ukubana hayi i Triple C isehlulekile ukubusa leli lizwe okumnyaka elandelayo ngakho ke abantu sebesithi hayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama correction sihambe ibandla lezanu PF ukubana kube yipattern umongameli zanu PF MP zanu PF ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina sebebonile abanye ukubana ibandla ele Triple C lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke ikanti babe bambe khona apho kuphela abawina khona ngakho ke abantu hatch sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo so hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-Triple C kukhetho lwelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kuspanda.
The Voice of America.
Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphatha amandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla ngabantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya kuholiday so iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma minyaka uphela kumbe amanye amaholiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abana ma-passport so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark ngoba iSouth Africa media they are always blowing is out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe ngeza kuthiwa eZimbabwe kulo mntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi yes abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba liqiniso kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwaba bakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabantu abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu 124 kuphela abacaphe bengelabazali kodwa ayisikho ukuthi bebe banjwe ngamandla uthini wena ngalokho.
Ya ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso le number leyo ngamanga lekhulunywayo njoba ngitshilo nje phambilini ayise angeke kube namabhasi ama-10 uthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe la ma-passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana yikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe of course lizwe lethu lingcolile but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho so kubanjwa amandla bebebanjwa ngamandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba nishilo bayeze ku-holiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo so kube unfortunately basuke babanjwa kodwa-ke ukuthi babanjwe ngamandla le number leyo ngikhulunywa isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leyo aqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolile isikhathi sonke
umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Johannesburg. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhadalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 p.m. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zwimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethu leleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sibingelele. Hayi thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele iAmerica malanga wonke. Izolo ngezi-file kade ngimamela ugawule eswele iAmerica ethena iAmerica ngabathakathi. Basebenziselani imali yabathakathi ogawule bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le. Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana. Imali yasi-America. I-America nale yabayisolayo. Hayi sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuhla legangeni siyahamba legangeni sibole legangeni sifele egangeni akunzima lokwagidi lo kanti kumbani mpela umuntu ozaze asimele nje khona phana eZimbabwe asikhiphe edakeni lolono sikhile
salibonani salibonani Studio 7 salibonani siyabezwa othuma labogawule belungela iZanu-PF ogawule bezibe uNkulunkulu uzobona iAmerica kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe iAmerica ekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona but omnangagwa bamela amaZimbabwe manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akulanisebenza kulani eZimbabwe thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokho bedlalisa imali bedlalisa imali izwe khona into yenziwe i-America right kakhulu egawule yekela ukukhulumela omnangagwa ngamasela lo
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela lela labalaleli hayi ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela vele uyathwaliswa nzima sathi sibathi uChabangu usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo uChabangu lama audio uChabangu beporonyiswa ngo speaker labo Scott indle Harare lithini ngabo lenade liba supporter nali poronyiswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizizwa ukuthi sasithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga chicken in la ma 10 kg benika abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela imali akusila ama resources amanenga kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF konke sokufile sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees bekhweza ama target bekhweza lisafe line lalihlanyiswa ngama chicken in la ma 10 kg ngathi litshela thindi sehlupheke emazweni badala bethu ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuza vote alizwisisi lokho elitshelwa amanga uthwe le Second Republic livotela izano PF lizazodubeka kuzowoma izulu lingana igcine siyathenga amanzi ngama 5000 lizaba strong ama donor vessels lo ngiyisanda sezana uPF kabuye eZimbabwe ngoba iZimbabwe bayinyanya njoba lisizwa sebevalwa ama visa ngiyamangala uGawule sesithi khona khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana mina engikhulumayo la ukhuluma wabula wetholotshele asilazi ithuna lakhe but uyethola uGawule ekhuluma ngantu awuquthile thina sikhala ngezana yasiqedela izihloko zethu yazi uGawule yakinyanyisa njani kuyinokucujungulwa ngezana uPF iZimbabwe yayirepo gogo bethu ibachisa ibabulala namhlanje abanye bathi kutshela ukuthi ye ubhururu hamba jikele egodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungulwani kuzana uPF Gawule ungasinyanyisi thina
Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo Gawule laba labomthuli bonke labo izani yonke jikele uyabona ngiyamuzwa uGawule uyalwa ngento ezwe iAmerica right iAmerica ibulala abantwana abayeGaza abathwa bona balenhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawathwa lokho okwenziwa i-Israyeli khona ePalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthiwa lelizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje ikhabinethi yezanu besahlanganisa imihlalo yabo yobusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela lokuthi bebidlize ne-CCC bengabochaba nabophugen bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu lamandla e-Israyeli evele bathele ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba banenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okwajwabiswa le-America bengabavele bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zolile zigcwele igasi abantu bachiswe edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga othi sibele e-South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabe suthathi singayinda ngathi bengafa abantu bezanu bonke njiza kugaleza
hayi mahlabezulu linjani hayi i-budget yabomncube le ebandla lakhe libusayo liya hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilini bona sebafuna ukubathathela iimali zabo hayi madoda kuyehlula ngombuso lo nabomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo ujelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthena basenachoyisi ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iimali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isektha nayikhipha iy'mali ikhawuntwa lo namatriliyoni isektha kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele iimuli zabo lina lihluleka ukuba siza kodwa selifuna ukuba sisetshe ezikhwameni hayi madoda udoti lo siwuzwa kuleli lizwe la kuze umuntu agijima uvota tihihi ebandla elibusayo lezanu lakhulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
babuchabanga lento elibusolelayo nakalimazi ningamsola ngobuningi bantu besempelani lisuke emaqandi esibhedle lapho kumele lizikhona lingavumi ezinye izinto lingathi funapha izanuphiye kuzikhokhele kanye yezinto ezihle uchabanga uright sincindezele vele from kachana
Studio 7 umathitita bathi sizokhala kusizongubani na nxa amachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kwena sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe lelo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze lento echina siyafa ngothuli lapha ewan siyafa ngamalungs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela la yoni inhlangano sayivotelela yona le ukuthi isiphathe ngalindlela isithumela amachina azosibolala ngedust ngathi siyakhuluma kufanele sibulawe manxa siyakhuluma singazwa kahle ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 hey umthembo kumayo hey intimo babugawule muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatimzi sivuve amasanshinzi ofelo masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF nababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabule etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo nalo babuchuma ukuthi indaba leyo ukuthi abantu batekiselwe imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti i-government yangkhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi government ezama PF hayi sarendi hayi asazi nani zobona
Studio 7 livuka njani njani ndivuka njani studio 7 hey ba kunzima emhlabeni hey ngizwa lo babu gawule lo uthi yena kwenziwa iAmerica kubuhlungu kakhulu kubo Israel le ubona into enziwa iAmerica Israel into ezayibhukura wondo ke emandebeni abantu bakube eduze lapha uthini ngayo yamupha imphatha njani yena hey kuzwa into esekudeni lezi zwe lantu buhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba babulwa yizanu PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani ku studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu beMRP liyangikwatisa kabuhlungu kayo liyangikwatisa into elikhuluma ivele yinonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi why lina ligxeka ICC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni why lina lingabambani lesi ICC likhiphisa niphi why ligijimele ICC 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 iyenzeni iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa
lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotsha kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshe ilunga ledale lingabotshwanga kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmore yo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga abantu bazama ukulwisa izano and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo kuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lonalelo olokuthi nqa inkokheli sehluleka ikhijwe.
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama recalls ayenziwa nguChabangu. Lama recalls according to Chabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu and so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni izanu PM ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutywa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.